Ngesikhathi sekhefu leli, ilizwe limi kahle. Abantu babethenga izigqoko ezintsha, izicathulo, amathenesi, izwiji, isinkwa esiningi, amanamunede lezifela emlonyeni. Babegada amabhasi belubhekise emaphandleni. Kwakuyisikhathi sokukholisa lezimuli labangane. Ukugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe kanye lomkhuhlane we-coronavirus sokuchiye abantu bethithibele, iningi labo bedinga imali yokuthenga ukudla lama-mask okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sharon Gumbi ngomunye wabathi kabakwazi ukuthi benzeni ngekhefu lekhisimusi.
Ethu sithola ukuthi abantu abaphithizeli njengendlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke, ngoba abantu bayesaba ukuthi mhlawumbe sihambe siye ekhaya, mhlawumbe emabhasini sizabambana le mkhuhlane. EGoli akuhambeki, somele badinga ama-certificate okuchapha bayenzeni okutest COVID-19. Ngaleso sizathu akusebunzimeni, we cannot even call it a festive season, ngoba izihlobo zethu ziyafa ngaphetsheya kwamazwe. Sivele siyesaba, siyethuka, siyethukile nje ngoba lokuthi kolo sizavulwa kumbe sizavalwa kumbe sizathini, we are confused. Enxa sidla imali mhlawumbe kuvulwe, mhlawumbe kuthini, so siyethukile, we don't even know ukuthi siyenzena, sikwazi ukumele sikwenze.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ikhisimusi yalonyaka izabe yehlukile kulejayelekileyo.
Lonyaka iChristmas kayisoze ibe yiliyane esiyijwayeleyo, abantu behlangene bebaningi, imndeni kuhlatshiwe, kudliwa, kukholiswa ngenxa yegciwane le-corona. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi kwenziwe kanjalo ngokuba kule ngozi enkulu kakhulu. Abantu nxa bengahlangana kuba kulula ukuthi bathelelane, lokufa kusengaba kuningi kakhulu kulalokho okade kusenzeka. Ngakho-ke kayisoze ibe yikhisimusi lesi esiyijwayele, izaba lomehluko, izabe isethusa, izabe abantu bebalekela ukuhlangana ndawonye.
Unkosikazi Madade Ndlovu, ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi kasoze enelise ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi njengoba kunzima ukuphanda imali emigwaqweni.
Qala kunje so ngomnyaka kunje so ngesikhathi sikaDisemba wawubona ngokunyakazela ukuthi hey, sesingenile esikhathini sekhisimusi. Njalo wawubona nje langama-custom ukuthi hhayi, into kathesi ziyathengeka. Khathesi vele khona kwehlula khona ukuthi uyohoda, akuhodeki, imali yangikhona yikho. Lama-customer vele bayakhala, bathi akula mali. So into zangikhona vele hhayi, i-business ayisafani le business, lama-business ebesiwabona iminyaka edlulileyo. Kulomehluko omkhulu kakhulu. Njalo lokuthi ikhisimusi nje kawuboni, hayi vela kusafanani, so kulomehluko omkhulu kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhulunye Lwamaphosa, laye ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Kuyasebenzeka lapha lalaphana, kodwa akukho kuhle ukuthi ukuthi i-festive season sokusele ibizo nje kuphela, ngoba ayiselaso isisindo eyayilaso kudala i-festive season. Kulandela i-lockdown lomkhuhlane we-COVID-19 akusebenzeki kangako ngendlela ebesijayele ukusebenza ngakhona.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Nqobile Mafu uthi sekuyikwenza nje, kodwa akusela nzuzo kwezamabhizimusi.
Akuseyiyo bhizimusi esijayele liyana uDisemba sikwazi ukuthi abantu babethola ama-bonus. Lo nyaka ikhisimusi yangikhona nje ukuthi siphile, sikwazi ukubhadala i-rent. Akula business eqinisweni. Asazi ukuthi kumbe i-government yethu iyakubona khona lokhu, but sesiphonga uphile la.
Kweminye iminyaka babebuya ekhaya ngobuningi babo abasebenza eGoli, bagade amabhasi abasebenza emadolobheni, bathi gwaqa emaphandleni kuhlatshwe inkomo kumbe imbuzi, kudliwe santando, kugide lizwe liyetshona ilanga, abanye benatha utshwala, itiye elochako kanye lamanamunede. Konke lokhu sekumotshwe yi-COVID-19 lokugugudeka komnotho kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.